lendawo sibili ezimbalwa ezihlaselweyo kumbe ezibe affected ngezulu leli elikwanise ukuna izolo. Ngathi izulu leli liqalise phakathi kobusuku ngama-2 kwaze kwakusa lokhu elingagasanga kumbe lingamanga ukuthi lini. Kwasokusuka le ndawo lapho abantu izindlu zabo zigcine zisiwa lama-floods ezikhangelele njengoba e-number 3 singathi kusemakhwikha, le-number 1 okuthiwa kuselwendulu, le-mpumalanga okuthiwa kuse-DRC, le-senderera. Yizindawo esingathi yizo ezimost affected ngama-floods la.
Singathi-ke abantu bangaphi khonapha nxa sikhuluma ngokuthi kulomonakalo nje?
Abaningi basusiwe kulezi izindawo ngoba vele bezingasayenzi ukuthi batholakale behlezi kuzo. Bayabuthaniswa endaweni okuthiwa yi-guest house. Yikho lapho abakhona okwakathesi besadingela ukuthi bangahlaliswa ngaphi, besazama njalo ukuthi bancediswe ngendaba yestafu langendaba yamanzi ngoba i-property yabo eningi ihlangane lomonakalo yaba damage yokuthi okunye kwangikhona abasakwanisi ukuthi baku-recover.
Singathi nxa sikhangela-ke ezokudla lapha, pho-ke kukhona ukudla elikucelayo yini kumbe kulabanye abantu asebebanikile?
Ya, thina njenge-ofisi ka-MP sizamile ukuyingeja ama-local authorities, amakhansela akulezo indawo, okusho ukuthi labo sebeyenze okuthiwa yi-public appeal eyama-donations ku-community ukuthi labo abakwanisa ukuthi labo baphose okuncane bangakwanisa ukuphosa ukuthi sikwanise ukuthi sibadingele something. Kodwa lami ekuseni ngikwanisa ukuthi ngikhulume lo chairman okhangelene ne-civil protection unit CPU owalapha e-Wange district, wasesithi labo basayenza i-statistics zabo ne-report ukuthi ba-activate i-ofisi yabo enkulu eseHarare ukuthi kuyenzakala ukuthi after that report abantu balethwele ukudla through yonaleyo i-ministry.
Kodwa-ke okwamanje nxa abantu begcinakula ngale pho badlani?
Ya, yikho engathi okwakathesi kulokunzimanyana ngoba akukabi le proper guarantee yokuthi singathi hayi ukudla kwabo babe kuthola endaweni enje. Yindaba nje yokuthi hayi laba ababefike khonapho labo befuna ukuncedisa labo bafika baphose kumbe bachiye kuncane. Kodwa asikabi le proper system sibili engathi isikhona eyokuba supplier ngokudla.